Ngicabanga ukuthi kuhlonitshwe i-constitution yeZimbabwe. I-constitution abantu abaningi abayiselayo ngesikhathi sempi, abantu beZimbabwe bayizuza ngendlela ebuhlungu kakhulu. Ilamalungelo-ke abhaliweyo kiyo ukuthi ilungelo lokuthi uqoqe kwezombusazwe, ilungelo lokukhuluma, ilungelo lokwenza lokhu lalokhuyana, kubhaliwe konke lokhuyana. Kuyadingeka-ke ukuthi abasezihlalweni lasemagunyeni okubusa bahloniphe i-constitution, bahloniphe amalungelo abantu. Qakathekile khona lokho, noma yiliphi ilungelo kumele lihlonitshwe ngokugcweleyo. Kanti-ke umthetho usetshenziswe ngendlela leyana engakhethi hlangothi. Umthetho kumele uthi le i-citizen yeZimbabwe, yi-national yeZimbabwe, kuwumuntu uyisizalwane seZimbabwe. Ungabi le ndaba umthetho ukuthi kambe lo ngwayiphi iphathi. Kungabi khona labo abaphathwa ngcono ngokuba bevela kwelinye iqembu, abanye bephathwe kabi ngoba bevela kwelinye iqembu njalo. Khona lokhuyana kuqakathekile. Kanti-ke singaziphatha kahle thina ngokwethu, siphathe kahle i-constitution yethu, sihloniphe amalungelo abantu. Kuyenza futhi ukuthi lalaba abafuna ukuzohlanyela izimali ezizadala imisebenzi, ezizadala impucuko elizweni, beze bekhululekile ngoba babesazi ukuthi umthetho uyahlonitshwa, lokho kuthiwa i-rule of law. Nxa kungekho khona lokho, kwenza labantu besaba ukuza lezi mali eziletha intuthuko.
Baba Nkomo, khonapho-ke kwezelungelo likazulu, xa ibandla lezanu-PF lohulumende bakhahlameza uzulu.
Ngingazi ukuthi lapha ibandla lezanu-PF lingena ngathi, ngoba thina sikhangele ukuthi ngemva kwama-elections kuba namandla aphiwa amapholisa, kuba namandla aphiwa i-judiciary, kube namandla aphiwa i-parliament. Okuyukubana lathi njengebandla lezanu-PF sabe singaphansi kwemithetho naleyo ethize. Engikushoyo lapha yukuthi imithetho njengoba uNcube esisho ukuthi constitution fanele ilandele, ngempelampela kufanele ilandele. Kungakhathalekile ukuthi umuntu we-opposition kumbe webandla elibusayo, kodwa ngendlela yokuthi omunye umuntu uzathi ngoba yena eku-opposition abe seqamula umthetho, athi angabanjwa ngamapholisa sefake ibandla ibandla lezanu-PF lalingena ngaphi lapha. Ukhuluma wena ngamapholisa ukuthi uqamule umthetho, usuka lapha uya emthethwandaba. Lugatsha oluzimele lalo lodwa loluyana, uma ukuthi ulecala ulecala yibo amaconisayo. Angikhumbuli mina kubizwa izanu-PF ukuthi izoconisa amacala. Angikhumbuli simiswa thina kuthiwa khona babancubo wena uya lapho uconisiswa ngumalaki nguye okugwebayo. A-a, uyakuhamba emgwaqweni uphambanise lawo uphambanisayo, uthathwe ngamapholisa uhanjiswe lawo engathi ekhothi khona ngale bayejonisiswa. Thina sabe singekho. So njengoba sisho ukuthi i-constitution iyalandelwa, so nxa silandela i-constitution abayibo abaqhuba umthetho yibaphi esingathi ba-implementa umthetho, yizo lezi ngathi esikhuluma ngazo. Kodwa ungabona abantu sebethibilisa izinto sokuthiwa ilungelo lwabantu alilandele ngenxa yezanu-PF.
Into eqakathekileyo yukuthi sikunanzelele ukuthi abavotelwayo babe nguhulumende, yibo abaphiwa amandla okuthi bamise ingatsha zonke zona lezo ubaba uNkomo azikhulumayo. Nxa ngabe selivotelwe laba sezihlalweni, kumele libone ukuthi imithethwandaba isebenza njengalokhu i-constitution isitsho, libone ukuthi amapholisa asebenza njengalokhu i-constitution isitsho. Lapho kuyabe kungalandelwa kulezikhalazo zabantu, abantu besitsho ukuthi amapholisa lapha kasebenzi ngendlela efaneleyo, kumele likuhlolisise, litsho ukuthi hayi, ngemva kokuhlola lokhu awusilo qiniso, lokhu kuliqiniso kanjalo. Kodwa iqiniso elikhulu yokuthi abantu beZimbabwe bantu bakithi bakhala ngamalungelo abo, kusegcekeni lokho. Sithe sisiya okhethweni siyakwazi ukuthi amaqembu amanye aphikisayo bekhala ngokuthi wona awavunyelwa ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo, awekho emsakazweni lapha ku-ZTV, ku-ZBC radio nanani, nanxa i-constitution isithi kumele babe khona. Zonke lezo zinto ziluphawu olungaluhlanga okuqakathekile ukuthi sikulungise. Lokhu nxa silungisa, mina kangifuni nokuthinta ukuthi iZANU-PF lapha iyani inhlanganiso lapha, ngifuna ukukhuluma bengabantu beZimbabwe ukuthi nakusasa nxa ngabe laba abasezihlalweni bengasekho ezihlalweni, bathole ukuthi into abayitshiye ikhona lapho izabasebenzela kahle sebeliqembu eliphikisayo kumbe bengasekho emaqenjini. Lokho yinto okuqakathekile okufanele ukuthi siyilandzelele, ukuthi nxa umisa imithetho nengatsha zikahulumende ukusebenza, kumele ukwazi ukuthi kusasa uzaba ngomunye ongaselamandla, uzaphathwa njani ngaleso sikhathi. Kumele ukucabange konke khona lokho. Ingakho kumele-ke silungise izinto ngendlela ukuthi zisebenzele abantu beZimbabwe, kungakhathalekile iqembu. Asenzeni sengathi vele kakunamaqembu
kuba khonapho-ke koko.
Yeah. yabo ngoba bancube and wazi bakhuluma kamnandi. Yabona ibandla leZANU-PF lo mangawe lo mongameli ibabumbile ngona inhlanganiso ePoland ehlanganisa ubukhokheli bonke bamamandla athize. Kuyukubana ukuthi sibonisane ukubana iZimbabwe singayikhokhela kanjani, singayibusa kanjani, sibonisane njengoba bancube ekhuluma kanje. Ngibona ukuthi asalandelela amazwi kamongameli welizwe ukuthi asihlanganeni thina esithi inkokheli zamabandla athize. Sibonisane ntona babancube ule plani bani.